I-passports ivelandinge yabo bengazigcinela i-attitude ka-client bengazigcinela i-passport anti ivele ngeyabo kodwa ama-title deeds akhe hayi cha ngeke bathinte ngeke babambe
nxa kuyikuthi ngempela umphoko kukhona okuqakathekileyo afuna ukukulanda kwele South Africa kuyini okwehlulayo ukuthi abambise umthethwandaba amaphepha endlu yakhe okwesikhatshana
abantu laba bengagcina bethethe indlu yakhe akula kuthembana ake ngikufake ngaleyo ndlela akula kuthembana ngakho akafisi baba umphoko ubana la bantu bebele access to ama-title deeds
akhona yini igqwetha amanyathelo elizawathatha mhlawumbe ukuphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe-high court
hayi ukuthi basincitshe i-passport hayi kulaa ndaba lokhana besivele sikukhangele ukuthi bazasincitsha ngakho ekusincitsheni kwabo vele awulanto esimangalisileyo so sizalinda thina ukuthi siyenze i-trial kuphela siqede ngayo indaba yakhona ukuthi umuntu acabangele ukuthi kube lo muntu ocabangele ukuthi baba umphoko uzabalekela icala angazi lo muntu abecabanga njani ngoba ubaba umphoko ukhona aphelizweni 3 months lokhu eripota le emapholiseni 3 months indawo lokhu yangenayo lokhu ule form 242 ola dokhethi asikaphiwa le trial date ngitsho lanamhlanje asiphiwa nga-trial date akamaphepha esiwaphiweyo thina si-ready for i-trial anytime angasenamaphepha siyangena senze i-trial
yebo uyatsho ukuthi alikaziswa ukuthi uzathonisiswa nini ubaba umphoko kodwa ngokwazi kwakho ngokuhamba komthetho ukhangelela ukuthi luqale nini ukuhluzwa lolu daba
asikabi lolwazi ukuthi uzathonisiswa nini bazasitshela mhla ka-10 October ngoba sicele kubana basitshele ukuthi bafuna ukumthonisa nini ngoba thina silungele ukuthonisiswa abe-state bade ngabi ready so nxa sebe ready once their house is in order thina we are ready to roam.